Uthelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa loMoven Ngwenya ukhona ngale-ke edaluka elubhane. Baba Ngwenya, sakwamukela kuhlelo. Akusitshela ukuthi kudala kwakukhethwa kwakusenzelwane ukuthi umuntu akhethe abe sefaka-ke isiphaza.
Ngiyabonga kuba ngumhlonitshwa kulolu hlelo oluhle kangaka siko lokukhehla lubalwa uhlobo thizeni lwebantu besindebeleni esingunini kakhulu. Babekhehla bona kakhulu ngoJuni, befaka lezani ingaba zamabele ozibiza kuhle uthi yisichaza. Bona babehleka ngasona sisikhathi sokubanda sokuqanda uJuni, umuntu ephathe igaba lwakhe ekhona iqonde lapho kuyabe kubobozwa khona izindlebe. Kukleka kuluphawu sibili, njengomuntu ofaka inkomo uphawu emuntwini, yikho ukuthi kubizwa kuthiwa yikukleka enkomeni luphawu.
Kukhanya ngazani usiko lolu luyalusehla nje kwele Zimbabwe, kwenziwa yini ukuthi kube njalo? Njalo nje bakhona yini abantu abalakhulekhekhe
kuqonda hlobo thizeni lapha-ke kungananzelela ekuhlaleni kwethu kwele Zimbabwe sokukalutshwana. Angiboni ukuthi kusandile, abantu sebebambe ezinye inkolo sebaphambukela khona babamba njengoba sazi kule nkolo lwesiKristu, kule nkolo lwesiMuslim, inkolo zithizeni abantu sebephambukela khona kusekulutshwana. Angiboni futhi ukuthi kusayenziwa. Ngiyabonga ukuba yingxenye yalolu hlelo, umthokazi omuhle. Ngilithiya lilalele kahle uhlelo lwethu lwamasiko, sizahlangana kwezinye inhlelo yini uMoven khona lapha edaluka. Ngingajiyi idaluka yonke, kakhulu umalumani khona apha eduze usesithovile. Ngiyabonga
ola mzazima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sesixoxa lomnumzana Moven Ngwenya ohlala edaluka elubhane. Usihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Gcina amasiko wena owawusenziwe mani.